Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyini ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 28 kumabasa 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi owezeTIF uvulwe okusemthethweni lamhlanje ngumongameli weleNamibia, yena okhuthaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe.
Ya, ithina njengebandla singabonthe amakhansulete kawathembekanga sandisevisa lati sandise ukuthi sibaxoxe ngoba ubufakazi obukhona u-deputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho sabona kontike Thembe isamkipa.
Ibandla leMDCT lisola umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwezabelo ngokuxoxa amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni yeLeonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare namhla bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala egcekeni ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ehlaziya ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iFreedom House ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka ehlukuluza intathelizindaba ezenqabela ukusebenza zikhululekile. Inhlanganiso le yethule amazwi lanamhla embikweni wayo oqondane lelanga lentathelizindaba elePress Freedom Day ngeviki ezayo. Umqondisi wehlanganiso le unkosikazi Jennifer Dunham uthi lanxa kunjalo izwekazi le-Afrika lingcono kakhulu kundaba zokuhlukuluzwa kwentathelizindaba nxa kuqathaniswa lamazwe ase-Asia Pacific. La ngamazwi acizelelwe ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wehlanganiso emela intathelizindaba iZimbabwe Union of Journalists.
Akula okuningi okumangalisayo esingathi sithokuguqukile lokho kufana nje phose singathi lokho kusiba nzima ngoba ngananzelela unyanga esanda kwedlula sibone kubotshwa intathelizindaba eziningi zivalelwe esitokisini zibotshelwa ukuthi beziqhuba imisebenzi yazo amapholisa kade qhubeke lokho ebabopha sacina sesicela ukuthi sibe lomhlangano lomkhulu wamapholisa uthi uri wabe sithi sihlangane lo lalobona ngokudlelwana phakathi kwamapholisa labantu sinasistant commissioner Charles Charamba saba lomhlangano sacinise sithi lathi sesikhala ukuthi kanti sokuhamba njani sokutheni singasebenza njani ukuze intathelizindaba zingabotshwa kwaba lokuhle nje okwaphumayo khonapho kodwa asikho ukuthi kwaba ngcono ngoba kuviki esanda kwedlula ikhona ezinye intatheleezi bezabizwa ngamapholisa e-Central zibuzwa okungaqokakaliyo ukuthi intathelizindaba zisebenza kanjani. Ngakho-ke sithi isifiso sethu ngesokuthi kungabi le ntatheli zibotshwayo uma ziqhuba imisebenzi yazo.
Udaba lokuguqulwa kwemithetho efana lephosa le-IPA elihlezi likhuthaza uhulumende ukubana ayiguqule ludaba elisakhuluma ngalo na libona ngani lokhu kuza kwenzakala ngolunye usuku?
Udaba lolu alusiphathi kakuhle kakhulu ngoba lokhu sakhangelela ukuthi ugatsha lwe-Ministry of Information ukuthi lulethe iprogramu yokuthi nxa sikhangela phambili bazaguqula njani imithetho yona le ayipha lephosa ukuze ihambelane le-constitution ngoba ezinye ingatsha sezahambisa uluhlu lokuthi zizaguqula njani imithetho yazo kuze ihambelane le constitution enhla. Lokho akukwenzakali kugatsha lwe information.
Umnumzana Foster Dongozi ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni ye-Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare lamhlanje bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala phandle egcekeni nje ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Abantu laba abalichumi lasikhombisa bathi abala lapho abangaya khona njalo kabala mali yokuziphilisa lempahla yabo iqhubeka isonakala ngenxa yokunethwa lizulu. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Iziphathamandla ezibangele ukuxotshwa kwabo zithi zazi abayisithupha kuphela kodwa bona belichumi lasikhombisa. Laba bantu bathi impi yokubasusa kule ndawo yasukela ekubhubheni kukamayisungula umnumzana Anton Alvin ngomnyaka 1985. Umuyu Alvin owaye lobugoga laye wakubona umqoka uthi asize abanjengaye wasungula le ndawo eHarare. I-Leonard Cheshire yayitholiswa usizo olwehlukeneyo kwabagogekileyo okubalisa olwempahla, ukudla lemali okwakuvela kwabasizayo kuleli lakwamanye amazwe. Abaxotshiwe laba bathi lindawo ngumuzi owanikezwa kwabe Leonard Cheshire Zimbabwe kungela mbadalo. Bathi laba bantu asebehawukela lindawo befuna ukuvuna lapho bengalimanga khona. Omunye walaba bantu abaxotshelwe phandle kulindawo ngumnumzana Thomas Mchadenyika owaqala ukuhlala kiyo ngomnyaka 2010. Kesizwe imbono yakhe.
Umthetho othi nda walomdala awulesikhathi ukuthi uyiresident uyahlala ngesikhathi singakanani. But ama-trustees ngabesikhathi ukuthi bona bayahlala i-5 years kuphela. Nxa sekuqede 5 years bakumele bahambe abashiye umsebenzi.
Abogatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwelungelo lezisebenzi lenhlala kahle kaZulu beke bazama ukuthi abantu laba bayehlala okwesikhatshana endaweni yeRuwa Rehabilitation Center. Kodwa abakwemukelanga lokho. Umtshadenyika ulandisa phezu kwesizathu sokwala kwabo kuyahlaliswa kuleyo ndawo okwesikhatshana.
Isizathu sakhona ukuthi kwakungela blueprint plan ukuthi bathi bona sihambe eRuwa, after iRuwa sizeyangaphi. Bose yakwazi ukuthi iRuwa isikolo, i-vocational training center.
Uthi uZulu kalazi iqiniso lokwenzakala kulindawo.
Abantu ukubuya lapha phela ukuya khona bakufuna ukubaluleka eqinisweni kuphela. Abantu babuya lapha balethwa nge-constitution. Constitution ithi yona is a place to share.
Umnumzana Wanda Mukanganise ogogekileyo laye ubehlala kulumuzi utshengise ukukhathazeka ngesimo akiso.
Mumva macho imomo taitobatsirwa kuti zvinhu zvitofamba. Titodzirwo pane vanhu vaitibatsira nyange mupakura titirare kwacho kutidzirwe apa taamurod.
Lucuku oluqondiswe kibo asebexotshelwe ezitaladeni ngendlela engelazwelo khona elizweni iningi labantu lizithi ngamaKristu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zale ndawo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla leMDCT namhla lisole kakhulu umphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukwere ngokuxotsha amakansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. UKasukwere umise umsebenzi wonke amakansila ebandla leMDCT angamachumi amabili lanhlanu izolo agoqela umeya umnumzana Philip Mutoti wakhetha ikomishini elabantu abathathu ezaquba umsebenzi wedolobho loludaba lusaxwayisiswa. Ibandla leMDCT lithi uKasukwere ukhethe umngane wakhe ukuthi akokele ikomishini le. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabita Kumalo Uthi okwenziwe ngumnumzana kaSukuwere indlela yebandla yokuhlukuluza yeZANU-PF yokuhlukuluza amalunga eMDCT ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Lokhu okwenziwe ngukaSukuwere thina njengebandla leMDC akusiphathi kuhle, ngoba nxa yena ikhuluma ngokuthi abantu kabathembeki, oqakathekileyo ukuthi aphumele ubufakazi obutshengisela khonoku, ngoba thina njengebandla abantu abangathembekiyo kasivumelani labo, kumele bahambe. Kodwa lokhu akwenzileyo kukhanya kukhombisa belungiselela ukhetho luka-2018, ngoba sonke siyazi ukuthi isidungiza ibambane lendawo zamaphandle noseke kusiya phambili le. So sebedinga indlela zokuthenga abantu abakhalenele isidungiza ukwenzela ukuthi babavotele kukhetho. Anti sonke siyazi ukuthi umsebenzi kaKasukuwere ngokuhamba inika abantu umhlabathi, lanxa umhlabathi wangkhona ungasomhlabathi wokakha izindlu, bathi uma sebeyiminike ukhetho babe yibo futhi abambesiyadiliza lezo zindlu ngoba bakufunayo sebekutholile.
Kodwa lani njengebandla lalithi nxa libone ukubana amakhansila enu kethembekanga lithathe amanyathelo aqinileyo na?
Ya, thina njengebandla singabona amakhansila ethu kawathembekanga, sandise lathi sandise ukuthi sibaxotshe, ngoba ubufakazi obukhona ngu-deputy mayor wethu weHarare uMbanga lapho esabona konti kethembeki samkhipha. So nxa kulobufakazi bokuthi lawo ma-councillors aqotshiweyo abengethembeki, njengebandla le-MDC lathi sizacwayisisa siphumele ubufakazi. Ubufakazi bungakhombisa khonokho kabe kungenaluthi singalwenza, kodwa ubufakazi uma bukhombisa ukuthi bathembekile likubahlukuluza, sizazama sithatha amanyathelo ukuthi sihambeni emakhothi siyebona ukuthi sixukaxukana njani ukwenzela ukuthi ama-councillors enze umsebenzi abawukhethelwa ngawo nguZulu.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombukiso wezamabhizimusi oyiZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli wele Namibia umnumzana Hage Heinhob ngesikhathi umumo welizwe umimanxele. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wesonto yeRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis uqale uhambo lwakhe lwamalanga amabili lokwethekelela kwele Egypt ukuyakhuthaza ukumanyana phakathi kwabokholo lwesiMuslim labesiKristu kulandela ukubhonjwa kwethempeli lesiKristu kumalanga edluleyo kwafa amakholo angamachumi amane lanhlanu. Unobhala obona ngobudlelwano belizwe leMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethule amazwe akhe akuqala edalele United Nations kuhlangothi lwezomvikela esazisa ngengozi engadalwa lilizwe leNorth Korea kuhlelo lokulungisa izikhali zembubhiso ezenuclear, esithi iUnited Nations kumele ihlasele lelo lizwe lingakahlaseli amanye amazwe. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yesigaba sePremier Soccer League ingena kuviki lesithupha kulimpela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe ophakathi kweqembu leHighlanders leLengezi ePlatinum Stars ngesonto. Kuvika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emibili njalo le ngegoqela ozakuba phakathi kweqembu leBulawayo City lele Triangle yenkundleni eBarber Fields kanye lozakuba phakathi kwentshantsho zanyakenye iqembu leCape United leqembu leChapungu ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium esGoldrain. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu kodwa elidlala kuhle kakhulu eleyada elizamukela khona iqembu leDynamo senkundleni yeMorris Depot. Kuthi enkundleni yemandaba esedolobheni leZwishabane iqembu leZishapane Mine lizemukela iqembu leCholocho. Iqembu leWange lizadibana leqembu leChicken Inn enkundleni yeCollieri khona le emalahleni kuthi iqembu leHighlanders lizenqikelana leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni eBarber Fields. Ngomvulo kumele kube imidlalo emibili lapho iqembu leHarare City elizemukelayo eleZPC Kariba enkundleni yeMorris Depot. Kuthi koBulawayo iqembu leHawumine leqembu leWand Rovers azadibana enkundleni eLuveve Stadium. NgoLwesibili iqembu leBlack Rhinos lizadlala leFC Platinum enkundleni yeMorris Depot. Inkundla yeMorris Depot isetshenziswa ngoba inkundla yeNational Sports Stadium izavalwa ngemva komdlalo wakusasa sekulungiselelwa ukuba isetshenziswa ngabebandla leChrist Ministries elikaPastor Chris Mhlaziyisikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi. Lesi sehlakalo sidale ukuba benhlanganiswe iSupersport obekumele bebonise kumabonakude imidlalo yakulimpela viki ezadlalelwa esigodlweni bengasabuyi njalo sitshayisa inhlanganiso yePSL ngekhanda ngoba inkundla yeRuvaro isalungiswa ukuthi eGwanzura kayilungelanga ukudlalelwa. Imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje abaculi abaningi abasakhulayo abavela edolobheni lakoBulawayo bahlezi bekhala ngokuthi abancindezeli bomculo ama-promoters elizweni lonke jikelele babona ngani abaculi abavela phesheya bangcono kakhulu kulabaculi beZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo POY ongumculi njalo engupromoter womculo koBulawayo ukuze sizwe okuningi.
Yabe khona ngikuthi as long as ama promoters bethola ama South African artists ephuma kwabo channel o abo Trace abo MTV Base lapho thina ama Zimbabwean artists esingaphumi khona ikho kule nkinga yangkhona.
Hayi mfanakithi, kumele uchase kahle abo channel o bayingena ngapi kulobudlelwano olukhona phakathi kwama promoters labaculi eZimbabwe?
Inkinga leyo vele ukuthi ama promoters angeke khiphe imali yabo kumbe 25,000 benike ama local artists singaphumi ku channel o.
Abaculi abadabukela koBulawayo linganikezwa ithuba lokubonakala kubabona kude. Ungathi lokhu kuzaphakamisa amathuba enu okubhekwa ngathi libalulekile ngendlela edlula abaculi abadabukela phesheya emphakathini elizweni lethu na?
If we as ama local artists akoBulawayo, if we had the same opportunity ukuthi ama video ethu lawa efakwe kwabo channel o efakwe uma DSTV channels abukelwa wonke umuntu akoBulawayo, we would also have the same crowd pulling capacity njengabo KO and other South African artists.
Mina lawe sike sayenza ingxoxo khona wathi bakhona abaculi abaningi abadabukele eZimbabwe abangcono kwezokucula ukudlula laba abadabuka phesheya. Awungitshele ke mnumzane, kuyini okwenza ukuthi abaculi abadabukela phesheya badumeke emphakathini kwethu?
Baduma ngoba baphuma kuma channels awe DSTV abukelwa ngawonke umuntu, ngoba music is consumed ngomuntu ukuthi eyabe ibona ngayo. Yabuya kule media outlet ukuthi umuntu uyakwazi ukuyithola imusic yona leyana. Mina ngayenza imusic yami and I keep it in my bedroom. Akuna muntu ezalalela imusic yona leyana. Kuyafana nokwenzakala kuma-local artists kathesi.
Ngombono wakho, kuyini okumele kwenzeke ukuze ubudlelwano lolu olukhona phakathi kwabapromoter labaculi baseZimbabwe utshintshe?
Mina into engiyibona efanele iyenzakala ikuthi ama-media outlets sekele ukuvalela abanye phandle.
POY ngomculi njalo ungupromoter obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Lokhe sikuhlelo Woza Friday uBenedict Nhlapo silethela amaqembu amabili omculo kamasikandi. Insizwa edabuka eZimbabwe uMbonisi Mgandla lensizwa yakwele South Africa uMengameli Shelembe. Injongo ikutshengisa intuthuko esiyenziwe ngabaculi beZimbabwe kumdumo kamasikandi lo odabuka kwaZulu.
Le
umsizi waZimbabwe umbonisi Mkandla othotshulwe yingwe ngo-1992 eSolus Mission enyakatho yakwaLamandebeleni. Lege insizwa kwele South Africa umengameli Shelembe odabuka engwegweni enkandla kwaZulu. Kunengike ongangeke wehlukanise ngalo umculo kamasikhandi, loba nje uchawa zinsizwa zamazwe amabili ehlukeneyo. Yena ke umasikhandi umdumo odabuka kwaZulu wasungulwa zinsizwa ezazitshayela iziginci ekweluseni enhambweni loba zizilibazisa. Lomdumo wasala kwaZulu ngesikhathi umzilikazi esiya kwakha umbuso wakhe eZimbabwe kugwendo aluqala ngo-1822. Kodwa kuma kwesimo eZimbabwe sekwenze izizukulwane zombuso kwamzilikazi zibuyele kwele South Africa esezifike khona zakhombisa italente elikhulu kumdumo kamasikhandi. Umbonisi uthi zikamasikhandi ukhule lazo kwade siseGoli ngo-2014 wacindezela idlakade lakhe lakuqala elithi Ngikhethelwe Wena lalandelwa nguSminoff.
Ezomculo ngaziqala ngisasemncane ngoba ngathi ngizalwa ngathola umkhulu wami evele ecula yena lo masikandi engudlalayo edlala vele lesiginci njengoba ngidlala. Ngase ngithi mina angeke ngize ngife ngingazange ngalenza iphupho likamkhulu wami. So yilento yangenza ngakhetha ukudlala umasikandi ngoba umkhulu bedlala umasikandi.
Ngakwelincele umengameli laye uthi yinto azelwelayo.
Engifisa ukukwenza ngalomculo njengoba ngenza lomculo lo ukuthi ngakhe isizwe sabantu abamnyama sibe imbumba noma ngabe uqhamuke eZimbabwe noma uqhamuka kuphi kodwa uzizwe unethezekile. Ingoma ngiyayibhalela ke vela kukho la ngiyithathe khona. Kuyenza ngibhale mangabe ngibona into ethile engithintayo kabi.
Ngawulalelisisa kahle umculo wamaqembu la amabili indlela okuqhotshwa ngayo iziginci lale okuhlatshelwa ngayo ziyahambelana. Umengameli uqakisa ubuntshanje obuqumbaqumba isiginci lezwi lakhe elibutheleza. Kanti ke umbonisi uqakisa kakhulu umlayezo osemazwini engoma zakhe. Sokule nqwaba yabaculi beZimbabwe kwele South Africa asebengena emculweni kamasikhandi, kanti abanye babo sebedume kakhulu kugoqela uzinja ziyamluma abafana bakamzilikazi labanye. Bobabili laba baculi bathi ikusasa yabo imhlophe nke, okutsho khona ukuthi umasikhandi akayi kubhuluka. Umbonisi uthi ufisa impilo yakhe leyabantu abakhe isekelwe umculo.
Ya, ngiyafisa ukufika ezingeni eliphezulu ngalo mculo ngoba ngiyayazi into engiyenzayo. Umculo into engathi ngizalwa ngayitholi khona. So ama-plans wami wonke asemculweni, ithemba lami lonke lisemculweni. So bengifisa ukuthi umculo kube yiwona ozangenza ngikwazi ukuphilisa abantu abami, sikwazi ukusiza abantu bonke, ngikwazi ukusiza ngisho umphakathi.
Umengameli yena uthi ufuna umculo wakhe ulethe inguquko ebantwini elizweni jikelele.
Engifisa kakhulu ukuthi ngibone ngisezingeni eliphakeme kakhulu, umculo wami ufinyelela kuzo zonke iy'ndawo ezikhona kulo mhlaba njengoba siphila nje. Ngiyathemba ke futhi ukuthi lokho kuzokwenzeka.
Kusobala ukuthi abaculi beZimbabwe benza okubukwayo kwezikamasikhandi okuveza khona ukuthi loba ungumculo odabuka kwaZulu kwabosendo lombuso kamzilikazi yinto elokhu isegazini, loba nje sekuntolontolo oyisemkhulu basuka kwaZulu. Siphuma ke ngale ekamengameli esithandwa sakhe. Alesitho 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenzi 15.
Oh,
Siziphetheke ezosuku ngombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli weLenamibia. Umnumzana Hage Heinhop yena okudaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe ngesikhathi umnotho weZimbabwe umi nganxele lamafikithali lawo eqhubeka evalwa. Kuvika unompumelelo moyo.
Bengakayivula umbukiso umongameli Mugabe lomongameli Heinhop kunye lamakhosikazi abo baqale babuka amabhizimusi abukisayo lonyaka e-ZITF 2017. Evula okusemthethweni umbukiso we-ZITF 2017, uDkt. Heinhop uthe kazange athandabuze ukuzovula umbukiso ngoba ukwala bekunzima ngenxa yobudlelwano bamazwe omabili obuphambili.
When I received a letter from one of the iconic leaders of Africa's independence movement, His Excellency Comrade Robert W. Mugabe, to pay a state visit to Zimbabwe. Good rainfall in the entire Tadek region have further improved the outlook for our economies. We understand that Zimbabwe, the breadbasket of Tadek region.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje ziqalile ukungena kumbukiso lo osulamachumi amahlanu lasificwamine mobili. Umgcini sihlalo we-ZITF unkosikazi Ruth Ndlovu ukhuthaze amankampani ukuba aqhubeke esiyabukisa embukisweni lo. Uthi uyabonga usekelo lweNamibia lokhe baqala ngomnyaka ka-1991 ukubukisa njalo abakaze bayeqise.
We hope that your visit to Bulawayo, the city of kings, is both a profitable and enjoyable one. Zimbabwe and Namibia have always enjoyed cordial political and economic relations.
Uthi ilizwe leSenegal lingene kulanga lesihlanu lilokhe lingakabukisi ngoba lingavumelani lembadalo yogatsha olubona ngokuhlawulisa ngezokungena lokuphuma kwempahla eyeZimra. Usomabhizimusi umnumzana Obert Sibanda uthi ngabe iZimra iyasebenzelana labo somabhizimusi kuqale uhlelo ababelusebenzisa kudala lokuvumela kungelambadalo osomabhizimusi ukungena lokuphuma kwempahla abazozivukisa ngaphansi kohlelo lwe-Atacanet.
Kuhle ukuthi kube njalo. Thina kusasekuzetasisasebenzelana wezimba ukuthi ama-companies amazweni avela abuya nempahla zabo.
Ngemva kokubhoda bebuka amabhizimusi, umongameli weNamibia uhlole ibutho likamongameli Mugabe wathi eseqedile waseqhubela izicoco kumankampani anqobileyo lonyaka e-ZITF 2017. Imitshina yokuzilibazisa evame ukujabulelwa ngabasakhulayo e-Luna Park lonyaka ayibuyanga. Ibandla lezanu PF liyabukisa laloku Hall 5. Umongameli weNamibia uthe kathokozi ngesilinganiso sokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lelizwe lakhe wathi kumele kukhuphuke. Njalo uthi bakhangelele ukwesula umthetho wokuthi umuntu ovakatshela ilizwe lakhe aqale athole iviza ethi kuziphatha amandla zikahulumende lamalunga edale lephalamende abanamapassport abomvu sebengena ezweni lakhe bengadingi iviza. Uthi abantu makhaza bazatholiswa amaviza ngesikhathi bengena ezweni lakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo e-ZITF, nginguNompumelelo Moyo.
Kwanele Mthwakazi oluvalelisayo ngontungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.